Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Sibonga uJonga Khandemiri osiphe indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 6 Mfumfu 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Yeah, ukuguquka kwesimo somkhathi kuliqiniso kuyenzakala sikhangele ngaso sonke isikhathi. Izibonelo ngithi izibonakaliso ezikhona ngalesi sikhathi yikushisa okungaphezu kwalokho esikujwayelekile.
Ingcwethi ezibona ngezomkhathi ezivela emazweni awezwekazi le-Afrika akumanyano wezokuthengiselana okwe-COMESA zilomhlangano eHarare oqale namhla uphela kusasa.
Ngosibangilizwe kasimfuni ephathini ngoba vele ungene okungekho emthethweni engala card engakwalify be-4G izinto zakhe.
Sokuqhamuke ukuxokozela ebandleni lezaphu ekhokhelwa ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo, umntakamuyi uDr. Joshua Mqabuko Nkomo. Izakhamizi zasemzini owe Glenview eHarare zethulele umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume ugwalo lokukhonona ngesiphatho esenziwa omama emaklinika ekhansili. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Ingcwethi ezibona ngezomkhathi ezivela emazweni awezwekazi le-Afrika akumanyano wezokuthengiselana owe-COMESA zilomhlangano eHarare oqale namhla uphela kusasa. Injongo yalo mhlangano ngeyokulungiselela umhlangano omkhulu owe-COP27 ozakwenzakala edolobheni le-Sharm el-Sheikh kwele-Gibhithe ngenyanga ezayo, lapho kuyabe kuboniswana ngokuguquka kwesimo somkhathi emhlabeni jikelele. Emhlanganweni lo ozaqhutshwa mhla ka 6 kusiya ku 18 lwezi kuyabe kucutshungulwa lokuhlolisisa inguquko yesimo somkhathi emhlabeni jikelele i-climate change. Kuzakhangelwa njalo ukuthi leyo nguquko iphambanisa njani impilo zabantu emazweni awe-COMESA lokuthi kudingwe indlela zokumelana lalolu dubo ikakhulu emsebenzini wezokulima ukuze kulinywe izilimo ezihambelana lomkhathi osuhlezi uguquka ungasazwisiseki. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Dumisani Nyoni ongumqondisi ohlangothi lwezokulima olwe-Agritechs enyakatho yemandebeleni ochasisa ngenguquko yesimo somkhathi lomonwa odalwa yiyo.
Yeah, ukuguquka kwesimo somkhathi kuliqiniso kuyenzakala sikukhangele ngaso sonke isikhathi. Izibonelo ngithi izibonakaliso ezikhona ngalesi sikhathi yikushisa okungaphezu kwalokho esikujwayelekile kumbe kuze isikhathi somqando ngesikhathi okungamelanga kube kuqanda. Kube sokusithi izulu esilitholayo lina ngamandla, lilolaka, lilomoya, libe linengi ngesikhathi esifitshane okudala ukuthi kube lezimpophoma zamanzi. Sinanzelele njalo ukuthi isikhathi silezulu lokhu esifinyela lapho esasilamalanga mhlawumbe angaba likhulu langamashumi amabili sithola ukuthi 320 days sokwehlile usufica mhlawumbe selisiba ngamalanga alikhulu lamahlanu 105 days. Isomiso phakathi kwesikhathi sokuna kwezulu siyakhula sesivamile njalo silakho ukuthi sidonse amaviki amathathu amane kwesinye isikhathi afike kwayisithupha esokuthi ngama-mid-season dry spells ngesilungu.
Uphambanisa njani izilimo?
Lokhu kwenza izilimo zethu zingaze zavuthwa kuhle, kwenze singaze sathola amadlelo amahle alakho ukuthi agcine izifuyo zethu kuze kuyefika ukuphela komnyaka. Konke lokhu kuyizibonelo zokuthi umkhathi wethu uyaguquka njalo la ngesikhathi sebusika sinazelela ukuthi kwesinye isikhathi kuyatshisa kakhulu kumbe ngesikhathi sesingasakhangelelanga ukuthi kube kusaqanda uphongukuthutsha nje umqando uchaze emasimini kuze kuchaze lezilimo ezinjengabongqoloyi ezilinywe ebusika sikhangelela ukuthi zihambelana lo mqando. Konke lokhu kuyizibonelo zokuthi umkhathi wethu uyaguquka.
Manje senzeni-ke thina njengabantu bazana?
Kuyadingeka ukuthi siqaphele, sikuzwisise, sibe lezindlela zokulima lokufuya ezinanzelela ukuthi izulu esilitholayo alisami ngendlela esasiyijayele. Kwesinye isikhathi lingabe lilokhu eliyinani elifananayo, kwehluke ukuthi ukuna kwalo line ngesikhathi esifitshane kungaze kwasinika ithuba lokuvuthisa isilimo.
Umnumzana Dumisani Nyoni ngumqondisi wohlangothi lwezokulima olwe-Agritex enyakatho yemandebeleni esixoxelayo ngocingo ekobulawayo. Izakhamizi zasemangweni oweGlenview eHarare zethulele umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume ugwalo lokukhonona ngesiphatho esenziwa omama emaklinika ekhansili. Lokhu kungemva kokuba unkosikazi Estina Swaba egcine ebelethela esambuzi ngoba abongi beklinika eGlenview Polyclinic bale ukumbelethisa besithi akaye esibhedlela seSalimgabe. Lolu gwalo lusayinwe izakhamizi ezizinkulungwane ezedlula ezintathu. Ukungaphathwa kuhle ngabongi emaklinika ekhansili ludubo osolulesikhathi eside lusenzakala. Abongi kule iklinika bathi ngomthetho akumelanga babelethise umama oyabe esebeletha okwesihlanu. Umeya Mafume wamukele lesi sikhalazo wathi ihofisi yakhe izakhangelisisa lolu daba ngoba ekwazi ukuthi bakhona abanye abantu abangaqhubi kuhle umsebenzi wabo. Uthe uyakwazi njalo ukuthi sokulokusilela kwabongi okudala ezinye zalezinhlupho.
Amanye amalunga ezapho athu nkomo wayengasilo lunga lehlanganiso le kodwa wadlaba umkhetha ngengqondo esebenza igama likayise umuyitosha umqabongo.
Sokuqhamuke ukuxokozela ebandleni lezaphu elikhokhelwa ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo umntakamoyo uDr Joshua Mqabuko Nkomo. Abaphikisa ubukhokheli bakhe bathi wangena esihlalweni ngokungekho emthethweni ngakho kumele asuke ngoba akalaleli muntu njalo ungumntando kayiphikiswa. Ngempela sonto amalunga aleli bandla aphambanise umhlangano kaNkomo lenkokheli yakhe owenzelwe emahofisini awezaphu kobulawayo kwaze kwabizwa amapholisa ukuzoxakulula ukudlephana kwabo. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Svanda. Sizalethulela lolu daba. Umphathintambo wogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi uthi baphakathi kohlelo lokuvumbulula emtshado lamapasipoti okwenziwe kungekho emthethweni labo abangayisizo zizalwane zakwele South Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umphathintambo Motsoaledi utshela bezindaba ukuthi kusukela ngozibandlela lonyaka ugatsha lwendaba zasekhaya selubambe imitshado yamanga edlula amakhulu amahlanu 553 yahle yesulwa. Baningi abakwamanye amazwe abathenga ukuswela incwadi zokuhlala kwele South Africa badinga imitshado ezakwenza bathole incwadi zokuba kwele South Africa ngokusemthethweni. Kwesinye isikhathi imitshado yenziwa ngezithupha ezilahlekileyo umnikazi azakwazi ukuthi utshadile nxa esefuna okuthile emahofisini ezithupha. Abanye ke abatshada lo muntu bahlawulane imali nje kuphela kodwa bengathathani. Umphathintambo Motsoaledi uthi bazingela njalo abasebenzisa amapasipoti athethwe ngudlu ngoba lokhu kungcolisa isithunzi sepasipoti yakwele South Africa. Uthi baphakathi kwenhlelo zokuqinisa imithetho ukuze kungabi lula ukuthi umuntu athole incwadi yamanga kwele South Africa.
So in addition to the fingerprint and the photo, we are adding the iris, the dot in your eye, the iris recognition technique. Your iris is like your fingerprint, it's yours and yours only.
Umnumzana Mzwaledi uthi phezu kokusebenzisa umpikitsha lama-fingerprint omuntu, sebethatha lo mfanekiso ebhola lelihlo okuyinto okuzaba nzima ukuthi umuntu ayiphe omunye, ngoba uzathi ungena elizweni uhlole wona lawo amehlo akho bese kuqathaniswa ukuthi ahambisana yini lokupassport yakho. Umtswaledi uthi phansi kwalomkhankaso sebehlolisisa ama-passport amanga aphosa afika amakhulu amabili, bahle bawavala ukusebenza. Uthi sebecaba ngenjalo kwethula ugwalo olulodwa lwemitshado yonke oluzabe lemfanekiso lama-fingerprints abathetheneyo laba. Isizalo seZimbabwe, umnumzana Batman Khwebu uthi akuthandabuzeka ukuthi indaba yokuhlolisiswa kwemitshado lama-passport izathinta kakhulu izalwane seZimbabwe njengoba vele bekhona abangene kukho labo bezizamela impilo.
Mbono wathi simo sithanda ukuba manzonzo manje umkhumbu uyacwila. Ngoba ma wayekhuluma kuqala ngizani mhlambe awuyazikhulumela, kodwa sengiyezwa ukuthi hayi manje ngathi isandla siyaqina la. Eqinisweni ispecial thinani baseZimbabwe vele zizahlukumeza kakhulu. Ngoba ma ubuka kahle imitshado le eminingi ibitholakala through ngezincwadi zemeza zaseSouth Africa, la ngezinye indlela mhlambe singazaziyo. Kodwa end of the day mhlambe umuntu ma wayekhala ukuthi usenzinzi lapha eSouth Africa, unomsebenzi, unezimali emabhenki, mbono ngathi lapha kuzabheda lapha. Futhi mbono ngathi special abachata bazahlukumeza kakhulu ukudlula abantu bama-permits.
Lolu hlelo luqhutshwa ngesikhathi lapho kulezi zalwane seZimbabwe esiphose zifike ezinkulungwane ezingamakhulu amabili, 180,000, osekuthiwe zifune olunye uhlobo lwama-permits kumbe ziphume ziphele eMzansi. Ngesikhathi kuphiwa ama-permits ohlobo lweZimbabwe exemption permit la azaphelelwa isikhathi ngoMhlangula umnyaka ozayo, bazinkulungwane zesithupha abeZimbabwe abebesebenzisa izithupha zakwele South Africa bezithethe ngongekho emthethweni abazilethayo basebethatha amaphemithi e-ZEP. Iningi lalaba abalamaphemithi la bayehluleka ukufaka izicelo zamanye amaphemithi, kusitsho ukuthi kungaba nzima bazibone sebephindele ekhaya ngoMhlangula. Ngasikhathi sinye ugatsha lwezemisebenzi lalo luphakathi lokwethekelela amakampani lihlola ukuthi kambe izisebenzi zonke zilayo yini imvumo yokuba selizweni. Ngakolunye uhlangothi amaqembu atshiyeneyo ezizalwane zakwele South Africa kugoqela lamabandla ezombusazwe labo sebeqala imikhankaso etshiyeneyo ehlose ukubamba ngamandla bakwamanye amazwe ukuthi babuyele kubo bebethesa umlandu okubathathela imisebenzi yokudala amacala. Ministro 7, Johannesburg, Wele, South Africa, Nyumotuso, Kumalo.
Sesibuyela njalo kudaba lwebandla leZaphu, lapho amalunga aleli bandla aphambanise khona umhlangano kaNkomo uSibangilizwe Nkomo lenkokheli yakhe obusenziwa emahofisini awezaphu kobulawayo kwaze kwabizwa amapholisa. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Amanye amalunga ezaphu athi uNkomo wayengasilo lunga lenhlanganiso leyo, kodwa wazaba amkhetha ngengqondo esebenzisa igama likayise uJoshua Mqabuko Nkomo owasungula ibandla leZaphu. Omunye wabo ngumnumzana Matthew Bubesi, yena ekuZaphu National Executive Committee.
Ngosibangilizwe kasimfuni ephathini ngoba vele ungene okungekho emthethweni engala card engakwalify be-4G izinto zakhe. Into futhi esuka imangalise ngosibangilizwe seyi-opposition president weZaphu. Kodwa lokho elindwa ngamasosha lamapolice endlini yakhe, yena phela kazange abe ngupresident welizwe. Wayengupresident welizwe nguyise. So ke tezena bamlindelene endlini yakhe lindwa ngamapolice estate yena iopposition ukuthi iopposition kolumende. So mina ngale indlela kuyangidoubtise ukuthi usibalize kuthiwe opposition leader weZaphu president.
Unkosikazi Rita Malanga inkokheli kwabesifazana bebandla leZaphu uthi ngeke ebekele iZaphu isifa.
President kangiyifuni lo SU wakhe kabahambi ngoba abazanga ukakhi but bazodiliza. Thina sihlengoma ethi iZaphu kwayisozibulawe ngoba sikhona. Sikhona ukuthi ayisozifika kuphume kona. Ngwanana ufunza usibangile izinto engekho usibangile izwe kazi lithi umntaka mlimo kazi lutho wehlile kalokukhuluma ubona zamkhulumele ekufeni umbayi wefile athi khona khona upresident uyagula kasoza kwansi ukukhuluma uzalibingelele emangcwabeni asukuma khulume kodwa ukathi u vice president ekhona manje ukathi ngumsebenzi wakhe ngwani
omunye obebhikitsha ukuthi unkomo akhithwe ngukosazana Gertrude Ncube odabuka esiqintini selupane
sathi sifika ekhethweni sathola ukuthi kulabantu ababebhasiwe ababebuyile ngabuza mina ukuthi kanti abantu laba bavela ngaphi ngoba elupane it's very difficult ukuthi umthole umuntu okhuluma isifyona abantu abana bagcina sebedimanda izinkwa ukuthi tawane nzara tavira kare takagara panapa ii livela ngaphi bathi tatorwa kublue lagoon thina vela simfuni mina njengama mfuni ukukhuluma amanga mina izapho irevive weyimi ibe ngingomunye wabantu abarevive izapho
zapho esabelani samathebeleni south bakhona laba bathi umongameli wezapho abamfuni ngoba udabula izapho phakathi unkosikazi Tendai Sibanda uthi uzwa ubuhlungu
vele masidivided sizasebenza njani ma vele singazange sabambana vela kula lapho esizayo khona waye kanti kwehlulani kanti ukuthi sibanjaniswe inkokheli lakho ma isehluleka uyayekela ma ukukwehlula chiya ngoba ngathi sithina izaphi iphathi esiyithembileyo iyo besiyifuna ukuthi sifele kiyo la bantwana bethu sibathiye bekiyo kodwa manje ma isisenze nje so akukhanyi ifuture yayo ukuthi iyangaphi so mina ngikhala ngenkokheli ukuthi hhayi ziyehlulekile vele ziyehluleka kuthembisi lokuthi zizakwanisa ngoba ungabona umuntu esehluleke seze sibona ukungcono ukuxotsha umuntu futhi vele kala plani
ngempela viki amalunga ebandlaleli angena ngenkani emafisini ezaphu ngesikhathi unkomo nabanye bakhe besemhlanganweni unkomo nabanye bakhe bazivalela kuleyo ndawo kwaze kwangenela amapholisa umongameli waleli bandla mnumzana sibangaliso unkomo uchaza ngodlame olwaba khona
impela viki leyo ephelileyo besile mihlangano yalekelo ilokhuzeni okuthiwa i-national executive council le-national people's council zilandelana amalanga ngelanga lokuqala-ke sabona sekela abantu abazobhikitsha phandle bethwele amagwariba abhalwe ukuthi usecretary general lo president kumele baphume enhlanganisweni hhayi kwabanike-ke lo msindo kwampana emahhofisini yethu kwaze kwabuya abomthetho izapho ayisoze imiswe ngomsindo womuntu oyedwa
unkomo uthi izinta zakhe ezidala udlephana uleli bandla zisithi kalasikhathi eside kuzaphu ngakho kamelanga aphathe
ngithe mina ngikhankasela ukuba ngumongameli wezaphu ngakwenza kwabasobala ngakhuluma njalo nje lapho ebengihamba khona ezigabeni ukuthi izaphu ngizayikhipha ezikhwameni zabantu ngiyibisele ebantwini kubanikazi yikho libone mhla wekhongolosi siyakhetha ubukhokheli bezapho kube lokubangiswa kube lokuthathelana enkantolo ukuthi kuyemiswa iCongress izapho yayisiyenze isiqinisekiso sokuthi mina ngililunga elipheleleyo lezapho
amanye amalunga alihlanganiso waphanyeke udaba lolu emthethondaba ecela ukuthi kwenziwe isinqumo sokususa unkomo esikhundleni sikamongameli webandla lezapho udaba lwakhona alukathethwa kodwa unkomo uthi ngayindawo ngiyimelesito 7 kobulawayo igabula mngeza Jesus Banda.
Abalandela ezombusazwe labaphikisa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bathi kuyamangalisa ukuba idale lekhabhinethi lisekela ukuthi kuguqulwe ezinye iziqa ezingatsho lutho ezomthetho okhangelane lokuvota owe-Electoral Act. Uhulumende uthi kumele kube leziqondiso ezikubeka sobala ukuba abafisa ukuphuma ukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lamakhansila bakwenze ngemfanelo ukuze iZimbabwe Electoral Commission ithole ithuba lokulungisa amaphepha amatsha okuvota ama-ballot papers. Uhulumende uthi ufisa ukuba kwengezwe inani labesifazana labatsha edale lephalamende lakukhansili njalo abavotayo basebenzise izithupha lamaphasipoti kuphela ngosuku lokuvota. Abakubandla leZANU-P F bayakusekela lokhu kodwa abaphikisayo bathi kuningi okumele kuguqulwe obekumele kube yingxenye ye-Electoral Amendment Bill. Bathi kugoqela ukuvumela abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe ukuba bavote kukhetho lwelizwe besemazweni athiyeneyo kulungiswe ugwalo lokuvota njalo kususwe abebandla abadlelana lohulumende emahofisini ekomishini ye-ZEC. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF, lomnumzana Fortune Nkosinathi Mlalazi olandela ezombusazwe. Uchuma usungula lingxoxo.
Kumele sibe sibancoma phela, hashi bana every time sibe sibachothoza kuphela singabona okuhle ngakho ababekwenza. Konoko sokwenziwe okuhle asinqumeni bese sikhulekela ukuthi ngabe kuyaqhubekela phambili kusenziwa okunye ukwenzela ukuthi kona by the end of the day sibe sesitholile kuma sesi-achievile. Konoko siyabe sifuna ukuthi sibe-realign imithetho yethu from emdala le sikhangele kulo mthetho omusha esesilawo. Lapha elizweni leZimbabwe.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke baba Mlalazi.
Ngiyamuzwa uThuma uyancoma ukuthi uhulumende uyazama, kodwa ke inkinga esilayo ngalokho okwenziwa nguhulumende ukuthi alubana silwisana lakho, efana abana silwisana lakho silazo izinto eziqakathekileyo okumele ingabe siyazenza singafiki kulezi ezimayina.
Goliduyezo lapha ke ubaba Mlalazi uthi hayi uhulumende lapho udlala ingqondo zabantu.
Umphakathi Mlalazi, hayi angimsoli la, hayi ukhuluma lapha amekhona, but njengoba ngitshilo mina akulo okunye okungabe kuqade udlule okunye. Konke kuqakathekile kumele kulungisiswe. Nxa kuthe kwalungisiswa lokho sokulungisisiwe, asishayeni izandla sesikwazi ukuthi hayi kushina sokulandela okunye. Kuzalandelana kulandelana kuze kuphele, ngoba phela ayisikho ukuthi singakubamba konke ka-one case ukuqedi, akwenzakali khonokwani. Ngakho angiboni bona kukhona yini ubana sesikhala ngakho lokho sehluleka ubana sivume kono osokulungisiwe sikubongele bese simelela-ke ubana okulandelayo nakunjani kuzabanjwa. So konke lokwane vida khona voti izabuya ngesikhathi esifaneleyo, kuzalungisiswa ngendlela efaneleyo. Anjengoba ubona nje ukuthi kade sikuma-sanctioni ithwele nzima asikwazi ubana sibambe ngabe sifike ngapho. Kuba nzima kona kubana sikubambisise kuhle.
Ye, siyakuzwa Golide. Baba Mlalazi, vele abantu bafunani? Bafuna ukuthi uguqulwe.
Uyabona singakhangela i-diaspora vote. Abantu abaku-diaspora yibo ababambe umnotho. Uma ngithi umnotho, yibo ababambe izimuli zaseZimbabwe ukuthi ziphile. Imuli eziningi zisurviva nge-diaspora. Usuke lapho uhulumeni uyathola ama-taxes. So sine-more than 2 million people ababanjelwa ama-taxi kodwa bengela representation or bengela voice in terms of ukuthi ngubani obusayo. So yikho sisithi laba bantu kabanikezwe ilungelo lokuthi bavote. Okunye okufunekwayo kubana kwe-emphasize kwi-Electoral Act yindaba yemidiya, especially public media, indaba ye-behavior nje yama-agents kahulumeni anjengamaphoyisa nabanye abasuka babe political. Ngitsho lezeki iyasolisa, uma uyibhekile nje i-outlook yayo iyasolisa. So yinto okufanele ngabe ziyalungiswa lezi, sibe nama-proper reforms azanika i-confidence kuwo wonke ozaparticipate ekhethweni, ukwenzela ukuthi onqobileyo ekhethweni achayele ihlombe yilabo abaluzileyo bavume labo ukuthi baluzile. Asingeke siqhubeke sisiba le-election eba disputed ngenxa yendlela esiqhuba ngayo ukhetho lwethu.
Golide,
kuyezwakala konke lokhu okukhulunywayo and yizinto ezilokhu zizama ukubana zilungisiswe ukubana kufike esigabeni sokuthi kona wonke umuntu uyenelisa ukubana avote. Anjengoba njengoba ngitshilo ukuthi kona kwesi sikhathi ama-logistics ethu asuka ahluphe ngenxa yakhonokhwana ukubana sivele nje singabantu abangela lokuzeni-school corporation amanye amazwe lapho okulabanye abafowethu khona ngale. So kuzasebenzeka njani? Yikho ubona urosen umongameli wethu eseqalise iprogram yakhe leyana yokuthi let's re-engage lapho abesivele sizwanana labo kodwa singasazwani labo and engage labo vele maybe esingazange sike sizwane labo ukwenzela ukuthi bona sikwanise ukuthi at the end of the day sibe ngabanye sibe yingxenye e-global village esihlala kuyo lapha emhlabeni.
Ngiyamuzwa uChuma angithi kumnandi uma ukhuluma kusayidi yama-beneficiaries uyabezwa bethi uyenziwa kancane kancane, kanti wayisenza kancane bona besenelisa ukwenza ezinye izinto ezinkulu kanye. Okunjengokuthenga sibonile imfanekiso yezimota ezezanu PF ezithengiweyo ezintsha, babe sebesitshela ngama-logistics ukuthi abenelisi ukwenza lokhu lalokhu, kodwa ama-logistics okuthi baye campaigner bachaya abantu benzeni ayatholakala. Kodwa kumuli yaseZimbabwe ngithi mina hayi, lanxa kunzima kanjani kufanele sifuqe kuphela bazaze baphume.
Yes, uzengazani uJuma ufuna nje imzuzwana.
Lokho asekhuluma okwamakhampeni vele nxa libandla kumele lulungiselele ukukhampeyina. Asikho ukuthi bona siyabe sijunyiwe, ani siyakwazi zongevele ukuthi ama-elections abuya ngo-2023. So nxa lilibandla elile-structure elikwazi ukuthi lenzani, kuyabe lilungiselele kuphela.
Lapho lizwe umnumzana Joseph Chuma olilunga lebandla leZanu PF, lo mnumzana Fortune Nkosinathi Mlalazi olandela izombusazwe ezimele bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Ibandla leZanu PF letheswa icala lokuvala abantu ngamanga ukuze batshone belayinele umumbu ongekhoyo emsiza lapho kulokhetho khona linyanga. Umgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South, umnumzana Solani Njemnyama Moyo, utshele iStudio 7 ukuthi kuyaxokozela esigabeni phambilini kwalolu khetho mhlaka-22 kuyona linyanga.
Kube isimanga sokuthi kona ibandla lokwehluleka iZanu PF alika deli ngokurobha abantu bakithi, ngokuyabhyuza abantu bakithi, ngokubahlukumeza abantu bakithi. Singene emzini yabantu njengenjwayelo, sithola kungelabantu yonke indawo, saya ethudi one ezitolo abantu bagcwele, abantu kade befika bo 700-800 ezitolo, abantu behleli bebhalisa kuthi abahola umumbu. Ku-22 okufananayo futhi umbuzo ebenginawo ngangihlala.
Umnumzana Solani Njemnyama Moyo ngumgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South. Njengoba iStudio 7 ingasekeli ihlangothi, sizame ukukhuluma lebandla labebandla leZanu PF kulumango kodwa kwehlula. Ilunga lebandla leZanu PF umnumzana Believe Gawule uphendule umsekeli wezikhulumeli sebandla lesisisi umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, owathi yena lomnumzana Joseph Chuma bayehluleka ukusola ukuchiswa kwendlu yelunga lebandla umnumzana Saibeth Msengezi. Umafa uthi amalunga ebandla leZanu PF alosiko lokusekela umongameli lalapho esehluleka ukubusa. Ugawule usithumele impendulo yakhe ngalokhu.
Ngiyamuzwa uMagalela Mafa lapha kanti, kodwa mina kamvumelane laye ngalokho akukhulumayo, ikakhulu nxa ekhuluma ngendaba kaSibeth Msengezi. Kanti yena ungena njani Mafa endaweni kaSibeth Msengezi? USibeth Msengezi miyazi ukuthi ngomunye umuntu nje laye njengabantu bonke. Akuyini okumangalisayo ngoSibeth Msengezi? Msengezi lo indaba kanti ukhulunyelwa nguye ngowabo yini? Yibo abamthumileyo yini ukuthi ayenze kunoku akwenzayo? Kume njalo anjeabona into ezazikhulunywa ngabolinda Masarira, yizo zenezi ezikhona ukuthi babetrainwa ukuthi bayenze izinto ezimbi kuthiwe iZanu PF yekwenzayo. Kukukhona lokho ukuthi bayakukhuluma kade solinda Masarira ukuthi babehamba besiyafundiswa ukuthi bayenze njani bengcolise iZanu PF. Into esiyaziyo lakathe sakuphelanga kukhona, and kade sibalokhu bekwenza futhi besiya phambili. Izinto ezinjengazanezathi sizibona khonokwade kuthiwa ye umuntu sethethwe laphana, sekidnetshiwe laphana, kwanjanjani besenza.
Umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla leZanu PF. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo asiyihluzeni bomama, sikhangela inhlelo zokuzinakekela ezenziwa ngabesifazana kumabhizimusi kanye lemisebenzi yezandla. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngumagumede uGaino Saidi, ngisithi asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.